ngenxa sikhangela ama statistics ayekhona ayesitshela ukuthi abantu esikhathi 70% amazilwabheni baphuwa kumbe ngabayanga, leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo, njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi kona baqhatshiwe kumbe bahlatshelwa isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane othi ofika sevele singamanga kakuhle, njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende. Umkhuhlane othi ofika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uzowaphela abaningi bevaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesijeze ezindlini azange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi i-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kulo mnyaka sesibone ke iroundi yesibili ke ye-COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo, lawo phela umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-cyclone Idai. So ilizwe bevele engani kalimanga kakuhle.
Uhulumende uthi ule mizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe, njalo usebonile imithelela. Liyavumelana laye na?
Uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika, uyaletha ke i-option ukuthi ezame ukustabilize ke i-currency leyo. Ukhanya kuyihlula, asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphetheni, kodwa asiboni ke ezomnotho singathi umnotho ukhuphuka. Sabona singathi ngesilungu i-contraction engxenye minus 2%. Asivumelani lohulumende othi i-economy stable, bakhangelele ukuthi bona nxa sizabona i-economic growth ngamanga esivele siwajwayele avelela kobo kuthula incube lawa. Iqiniso yokuthi silahlekelwe imisebenzi, amakampani avalile, asoze avuleke, eminye imisebenzi asoze itholakale njalo. So